ayiqinise phela ukuthi iminyaka nxa usikhangele inkinga ezenzeka e-Africa, iminyaka vele isikhathi sakhona asingeke senele, ngoba vele naye njengomongameli uvele nenkinga aqonane nazo eZimbabwe ezimehlulayo, zeminyaka eminingi zimehlula. So ukuthi sikhangelisise ukuthi into ayenza sibisibe yaphumele eminyakeni, hhayi angikhola kulutshwane vela kule ngakucabanga, ngoba vele ulokhu lekule mpi yeBoko Haram i-Alshabaab lokhu ikhona eMozambique, kusho ukuqala impi elesothi balokhu bekhuluma ngakho e-DRC akunabuzana neBurundi ingxabangxoza. So njengokubona kwami baba, nxa sesikhangela ama-strategic deliverables akunazithi ngayengaluthi uwabo mgabe ukwanisa ukulungisa.
Ngeyakho ingqobe baba uChuma, ubaba uNgwenya yakhuluma lapho uthi kulalutho olubambekayo uMgabe alwenzileyo njengomgcini sihlalo we-African Union.
Nxa mina ngiwukhangele indlela ubaba uNgwenya oqala kwakhe akukhulumeleyo uleqiniso eliphelele kakhulu ukuthi umnyaka owodwa isikhathi esifitshane kakhulu esokuthi umuntu angayenza izinto eziningi nxa ukhangele phozesithi amazwe onke amaningi kangaka abe-Afrika. Kodwa kumele kufakwe isobala phela ukuthi umongameli wethu uphumile wazama ukwenza eziningi, ufakile ama-visions amaningi awe-African Union azayenza ukubana even lawa abazathatha phambili besuka kuye usiya phambili ngale into ziyabe zilula. Into eqade kuleyo kumele siyibone ukuthi wona uyenze lokho esingathi ngesilungu i-groundwork, lapho kuqhasha khona. Kuyafana lokuthi nxa uzathi uyahamba umango othize, into eqhade kuleyo ukuthi wona ususe unyawo lakho olokuqala ukuthi uhambe. Nxa ungalususanga unyawo lolu awuyindawo, lokho kume one ndawo. Umongameli wethu uzamile sibili, siyakwazi ukuthi nge-vision 2063 isifakile in place. Siyakwazi ukuthi njalo ubana kulama-negotiations asehambeswa ngesikhulu kakhulu esobana kuyolojwa ku-UN Security Council ubana i-Africa nayo ibe lizwi, kumbe sithi kuthi ibe lo mbono phakathi kwezekubenhlanganiso leyo. Konke lokhu kungamandla, kumbe sithi kuthi kuyimizamo ekamongameli wethu ukuthi kona i-Afrika leyo ikhangelwe, ingayiswa, ingakhangelelwa phansi. Ngoba ungawukhangela kakhulu, thina ngapha i-Afrika yithi esilomnotho wonke amazwe wonke lawo even akhona ngale amazwe athuthukileyo khonangale komelika lase-Europe avele aphila ngathi ebuya lapha ezothatha izinto zethu zingalungiswanga, bebe sesiyalungisa bona ngale bethotha imali eningi, thina abantu ngazi zinto sithola inzuzo encane kakhulu.
Kulo member of parliament baba uNgwenya owe-ZANU PF baba uParadza lapha wethekelele kwele Ethiopia lequla lamalunga edale lephalamende, waphenduka sithi yena ukhulumisane labe-AU bathi bona balesifiso sokubana umongameli Mgabe aqhubeke engumgcini sihlalo walinhlanganiso kumbe aphiwe omunye umlando nje wokuthi abencedisa, ngoba ngumuntu osebenze gadalala njalo ohloniphekayo kulinhlanganiso. Uthini ngamazwi la?
Kuhle uthenje vele ukuthi i-AU kayisiyonhlanganiso eqondane lama-deliverables. Inhlanganiso nje abantu abahlala abaningi bayabe bekhuluma sithi Mgabe wahamba emhlanganweni wawukhuluma wathi into ezihlala vele zikhulunywa. I-AU izophala khona ngelo mnyaka kodwa kayisiyo-political position. So yena uyabe se-exporta i-politics leyana eZimbabwe leyana ukuthi umuntu sengula i-president kumbe yabonkurunziza yokuthi umuntu uzabusa okweminyaka eminingi. Ngokwamazopha lokhu ama-deliverables akhona afanele anikezwe omunye umuntu. Le yindlela yokuthi nje babe bedinga ukuthi umuntu uMzansi Mgabe abe le-relevance. Kasi la-relevance abantu ababusayo e-Africa kanti singabantwana abancane, yena vele sengukhulu kahlale ngoba kasazwisisi ama-deliverables akhona. So bengenzi ubudlema bokuexporta i-politics ezamadlwane ezeZimbabwe.
Ngiqhubeke lawe khonapho ubaba uNgwenya, ephuma nje enkundleni ubaba uMgabe ngomgqibelo, ubona echiya mbali bani esingathi yiligasi ku-AU emehlweni abantu be-Afrika?
Iqiniso phela ukuthi imbali kumbe yelegasi ayichiyayo yona le avile esaziwa ngayo ukuthi engakanikezi ithuba ukuthi akukhulume kwenhlanganiso eziningi. Kuyabe khuluma ngokuthi i-United Nations, ngayi-Africa ibadle battle power, ukhuluma ngokwe-imperialism, ukhuluma ngokwe-colonialism, ngokubo ngama-China ukuthi baletha i-investment, into evele ezikhulunywayo ngazo. Akwaziwayo ngakho nje uMugabe ukuthothoza ama-Western countries ekhuluma ngama-sanctions ukuthi asibanike masingele ama-sanctions balokhu efuna uku-colonize e-Africa. So singathi khona ngesikhiwa sibe sithi khona i-legacy ayikhiyayo ngiye-nationalist euphoria.
Babu Chuma, ngibuze umbuzo ofanayo. Ephuma nje enkundleni ngomgqibelo ubaba uMugabe, ubona echiya mbali bani emehlweni abantu be-Africa?
Into eqakathekileyo ethiwa ngumongameli wethu yikuthi ma-Afrika asisukumeni sibe zazi ukuthi singobani, sizithembe, sizithenge ngokuba ngama-Afrika, ngoba uNkulunkulu usithandile wasikhetha wasinika wonke lokhu esilakho. Ungakhangela yonke imnotho ikhona be-Afrika. Ngakho-ke ngalokhu kumele sibe legunya lona lelo lokuthi nanxa sisukuma, sisukume sifake amahlombe phezulu, sifake amakhanda phezulu, singazikhangeleli phansi.